kwakhese njengoba isikhathi sethu sesisitshana ukuthi baye emdlalweni le. Hayi, amalungiselelo asephambili sibili. Sebewenzile, sebeke bahamba eSouth Africa bayadlala khona, bayadlala incintiswano ethize. Sokusele nje okuqakathekileyo kade esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo. Ukuthi bahambe emdlalweni le bengingakhathazeki ukuthi kati sizaphenduka njani kumbe ukuthi sizakudlani kumbe ukuthi sizalala ngaphi. So kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka, bangabi becabanga ukuthi lancandi kusasa sile game okumele siyedlala, kodwa uma siqeda lapho sizakudlani kumbe uma siqeda lapho esiyalala khona sebesala nga-4-4 or sebesala siminyene. Sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile. Kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu, yinto esiyiswelayo. Siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa, eyokudla leya lapho abazosala khona ngesikhathi semidlalo le.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal ku-jnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo, jnyathi@ewu.edu. Kuthi belezeli kumbe bele cash app bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Bele cash app kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Siyabonga.